Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi kuThuzi bandlela 2024 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnyaka uqala abanye bezivuza ukuba ulo esiwusungule kuyona le iviki uzaba lobubelo na kwezombusazwe.
Ngabe ukhamanti bezimbabwe bayasa kulevu lokuthi bake bakhohlwe ngolimi abalikhulumayo, mhlawumbe besingabona i-political pattern e-power. Manje ngendaba zokuthi ibandla ukuthi likhokhiselwa ngamadoda wakumelele sibe esigabeni esithile, kumele libe based eHarare.
Icele lebandla le-MRP ebelifuna ukutshengisela lamuhla phezu kodaba lokukhwezwa kwemali yama-passport lincitshwe imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Izalandelwa na inkuthazo yomanyano World Health Organization eyokuthi abantu bengaqhawulani emfeni njengenye yendlela zokuzivikela kumkhuhlane wekholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umnyaka uqala abanye bezivuza ukuba umnyaka esiwusungule kuyona le iviki uzaba lobubelo na kwezombusazwe. Umbuzo lo uza ngoba kulesipunepune kubandla lesisi lona elikade lithenjwe ngabanengi. Lanxa leli bandla likhonone ngempumela yokhetho olwenziwe enyakenye, aliyanga emthethwandaba ukuyakhalaza ngokucilibezelwa. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa wazisa ukuba balobufakazi bamaphepha aziwa ngokuthi ngama V11, kodwa ngokungayi emthethwandaba kwavela ukuthi amaphepha la ayengenelanga. Kuthe ngokuya kwesikhathi kwavela umnumzana Sengezo Chabangu ozithi unobhala jikelele webandla waxotsha amalunga aleli bandla edalele parliamente ele senate lamakhansila athi bakhethwa ngudlu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Cassius Jaysa Simanampofu.
Umnyaka lodlulelo kwezombusazwe kakhulu akukho nje okuningi okuthintshileyo. Okuningi esikubonileyo ukuthi uduko lokuyakhulu lwelizwe lethu njengeZimbabwe luyaphambili, ngoba labantu ede bekukhale ukuthi mhlawumbe uhulumente ngoba uhulumente omutsha kwehlule. Akukho nje into etshengisa ukuthi vele kule nto ezolunga laphana. Ngumnyaka omubi nje ofana leminyaka esuka kuyo yonke. Kuwo esikhathi esingoba lezulu kalikho kutho ukuthi futhi lowo mnyaka esizongena uzoba nzima ubangelwa ukuthi izulu asayensi sibe nalo masibheke okwenzakale last year, futhi abantu basazohlupheka.
Manje nxa sikhangela wona amabandla ezombusazwe ungathini ngawo ikakhulu la aphikisa?
Amabandla ezombusazwe ngicabanga ukuthi abakhulisele umsebenzi kumele bawenze ikakhulu laba abaphikisayo, ngoba into esuka imali sekuthi balwisana leZANU-PF. Same time bona bayehle ukuthi babambane, iZANU-PF ihlangene and yibo abayinika amandla. Bayehluleka nje ukuthi babambane babe iphathi nje eyodwa ongathiwa bezi-coalition, ngoba masikhangele ibandla eliphikisayo njenge-CCC yilo ibandla elikhulu. Kodwa-ke kusuke kubonakala ngathi alilamkhokheli sibili ongamelana leZANU-PF, ngoba lo mkhokheli okhona ungathi yes uthandwa ngabantu, kodwa-ke isibindi leqiniso sithethe ukuthi abonakala ukuthi umele amele ehamisane neZANU-PF akanaselosi sibindi. Kubangelwa futhi ukuthi ibandla lakalikhokhela alilabanye abantu ababonakalayo, nguye kuphela obonakala njengo-president weparty. Kula bantu abayi-3 abakhethwe nguye futhi, uGift Siziba loMahere loPromise Mkhwana barana ibandla beyi-3. So lokhana kunika iZANU-PF amandla. Abanye ama-veterans e-politics abanjengabonxubela otendayibiti labowente labanye abanjalo abaselanto abangayikhuluma ngebandla la. Ibandla laselithethwe lafakwe esikhwameni ngumuntu oyi-1. So lokhana kunika iZANU-PF amandla amakhulu. kakhulu ngoba bayabona ukuthi yona ilandele liphisayo ngwalo vele lidivideni kakhulu phatha ulanto engaphuma engayenzisa ku-PF yethu.
Manje nxa sesikhangela wona lo umnyaka esesiwusungulile, ubona ungani kungaba lobubelo na ukuthi sibone kusiba lenkokheli kumbe ibandla elitsha elingasungulwa?
Ibandla lingaba khona, kungenzakala ibandla libe khona, kodwa ngoba ipolitics yaseZimbabwe yona imi ngonyawo olulodwa kakhulu, kuba yikuthi ibandla lelo libunjwe ngubani osuka kusiphi isigaba selizwe. Ngabe bakuthi abantu beZimbabwe bayafika kulevu lokuthi bake bakhohlwe ngolimi abalukhulumayo, mhlawumbe besingabona i-political pattern e-power. Manje ngendaba zokuthi ibandla ukuthi likhokhiliselwe ngamajority abantu, kumele lisuke esigabeni esithile, kumele libe based eHarare. Yiyo iproblem esinayo. As long as amabandla ezomba ngazo wonke esuka eHarare, kuzaba nenkinga enkulu kakhulu. So kusho ukuthi akukho lapho kuyiwa khona, kuzohlala kunjani njalo kude kube khona. And i-CCC le ifana ne-MDC sizoqeda 4 days i-opposition, ngoba ngeqiniso likhona abakafiki esimeni sokuthi bathi sebezimise ukuthatha umbuso. Nabantu laba labangathi bafuna ukwenza ngathi ukuthi aba-challenge iZANU PF, kodwa ngeqiniso akuna-challenge abayinika iZANU PF.
Hello-ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Icele lebandla le-MRP ebelifuna ukutshengisela lamuhla phezu kodaba lokukhwezwa kwembadalo yama-passport lincitshiwe imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Umholi wamapholisa esabelweni seBulawayo Central, uChief Superintendent V. Nkomo, ephendula isicelo sebandla le-MRP uthe abalobanga isicelo sabo ngendlela efunwa ngamapholisa. Abebandlaleli bebefuna ukutshengisela emahhofisini kamsitheli koBulawayo besola ukukhwezwa kwembadalo ye-passport isuka kumadola eMelika alikhulu lamachumi amabili $120 isiya kukhulu elilamadola alamachumi amahlanu US$150 okukhangelelwe ukukhuphuka kuyona le inyanga. Sixoxe lomunye wabagcina isihlalo obaleli bandla, umnumzana Mudenda Chilumbo.
Bonga baba Chris Gande, siyabonga kakhulu. Into ekhona ngeyokuthi ipolisi yeZimbabwe is a partisan police, i-army yeZimbabwe is a partisan army, izeki yeZimbabwe is a partisan electoral commission, i-justice yeZimbabwe is a partisan justice system. So what I understand within the context of the Constitution, the Constitution is so broad than the concept of imob. Ama police abapanga ukusinikinwadi yokuthi demonstration yemhlaka 2 January I need ama requirements awe mob. Imob and IPA kumbi posa ka Jonathan as chiana. So those are they are just ama establishment to infringe our constitutional rights. So now we are saying ngabafuna ukuthi I passport ibe $150 simply because bafuna ukuyothengela ama MPs awe ZANU PF ama Land Cruiser. It's unconstitutional. We have got many mechanisms of revenue collection. Passport is a circumstantial document meant to ensure ukuthi umuntu ophumelizwe uyabe elalo, whether ulanda umuntu ogulayo ngaphandle kwelizwe. So ningabona sebesithi yiyo imali yepassport yezasebenza to modernize ama-borders. Umuntu Lincube ekufakile ngesikhathi when there was i-question and answer session e-parliament. Uthi yena he wants to use that money to introduce automated passport readers in the border. Does it make any sense? In the corner, ngiyokuthi akula mthetho obavumelayo ukuthi bayenze khonoko. Yisigumaguma. That's what we want to stop. Ukuthi Home City lapha eBulawayo mhlaka 2 abavuli. Thina izimthoka ze Republic Party siyavuka sikhona pa. We know they are trigger happy, they are triggers crazy, but that is not going to stop us.
Manje lizathatha nyathelo bani njengoba ukhanya yonke imhlangano eliqoqayo bayayivimba amapholisa?
Into ekhona esibili babathi Chris Gandhi, if all the state institutions are no longer responsible to run the affairs of the state in ngendlela eyiyo. As citizens, we have got the respositories authority to take the powers of the state into our hands. So we are saying, state through the police, through the justice system, sifuna ukwenza intando kayiphikiswa. Hayi, asoze sikuvume lokho. Umnangagwa, the president of Zimbabwe, is only a temporary holder where office does not, is not the state. The state must defend the constitution against all odds. But as kubona ku-ZANU-PF, the government here in Zimbabwe, as it is with the government, there is a conflation of state and party activities. IZANU emisa zonke izinto. Sibabonile abantu be-ZANU be-demonstrator e-embassy ye-Palestine. Bekhokhelwa ngubaba uChris Mtswango. Yethi bona impi ese-Palestine is not good. That we condemn impi leyana with all the contempt it deserves. But thina abantu bemathebeleleni izana ivume ukuthi si-demonstrate against ukuthi bonke abantu abayenza indaba yegukurahun abanjengomnangagwa loSidney Sekramane kabathonisiswe ku-International Criminal Court of Justice abafuna ukuthi si-demonstrate even ukuya eBhalagwe beyasiyabisa. So we are saying, no, we have got the authority. Bona nakukuthi bathembe ukuthi bazasibulala. Into esikhona thina yokuthi abavuli lapha namhlapa tu lokho angekuphumputi abavuli. We are going to lead from the front as the leaders of Imthwakazi Republic Party National Interim Committee. Ngiyabonga
lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcina isihlalo besicelele bandla le MRP ubeqoqa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Zalandelwa na inkuthazo yenhlanganiso ebona ukulondolozwa kwezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization eyokuthi abantu bengaxhawulani emfeni njengenye yezindlela zokuvikela umkhuhlane wekholera. Inhlanganiso yeWHO ngeviki edluleyo ikhuthaze uzulu weZimbabwe ukuthi athathe amanyathelo okuzivikela kukholera ngokuthatha amanyathelo ambalwa afana lokuthiyana lemikhuba efana lokuxhawulana ezimfeni lakweminye imibuthano efanayo ngalesi sikhathi sekhefu. Kumbiko ethulwe enkundleni yokuxhumana e-X, linhlanganiso ithe abantu kumele bageze izandla ngesepha ngaso sonke isikhathi njalo bengadli ukudla okungcolileyo ngoba lokhu kungabafaka engozini yomkhuhlane lo. Uhulumende uthi selokhu umkhuhlane wekholera uqhamuke elizweni kunyanga ezedlule ezimbalwa usubulele abantu abangamakhulu amabili lamachumi phose amabili 217 njalo wahlasela abedlula inkulungwane ezilichumi lambili 12,533. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo kansila kaward 9 kobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho yena othi abantu kumele bayilandele inkuthazo yeWHO ukuze bazivikele.
Ambona mina ikutazo eqakatheke kakhulu nxa sikhangele ukuthi sivikele izalwane zelizwe lethu leZimbabwe makhangela moso even edobhini lakobulawayo. Ubona ukuthi lathi njengomanimanje asithebenzile nyathelo ukuthi ngesikhathi sekhefu sonesi lapho kuba umbuthano abantu bejabula bebaningi sibona ukuthi abantu bayathola amanzi. Saphuma le-resolution yokuthi inasmuch as sifake 120-hour water shedding but ngesikhathi sekhefu sonke sizama ukuthi sinikeze abantu amanzi sasidende i-water shedding. Sibona kuzancedisa futhi ukuthi sivikele lo mkhuhlane lo osimemetheka. Number inyathelo eqakatheke kakhulu eliyenze i-World Health Organization khonapha kwelezimbabwe.
Kobulawayo ungathi sinjani isimo sekholera?
Kobulawayo umkhuhlane awukamemetheki kakhulu ngoba kukhanya abantu laba they are becoming very cautious ukuthi bayananzelela ukuthi benawo lomchapa into leyingabavakajela. Benkuthazo isikhona from that njengoba ngisaza kobulawayo sizama ukuthi sixwayise nokufundisa-ke uzulu ngendaba leyi yekholera.
Uke waphatha udaba lwamanzi kanti kulo daba lwengcikeza njalo sike sabona kusikhatshana esedluleyo abahlali bekhala ngokuthi ingcikeza kayibuthwa ngemfanelo. Obe kulakho kumbe okulakho ukumemethekisa imikhuhlane efana lekholera ungathi njengomasipala selizibutha kuhle yini izivi?
sibe nemizamo ethile njengoba nikwazi ama-reference compactors emalutshwane kodwa sisaphakathi ukuthi sithenge i-6 lokudinga futhi labo abasincedisayo ukuthi outsource ukuthi besincedise ukunyani ukubutha izibulezi sibabhadale kodwa ngiyajabula kakhulu ngoba siwathengile I think inyanga ezidelileyo babonile siwakhomishina ama-reference compactors lawo and izimo sezivuthwa nesikhathi kodwa futhi ngesibetho sibonga kubona ukuthi akhangela i-CBD yethu ikakhulu emakethe kulobunzima ngoba ubunzima obukhona mbona ngani yingabomo eyenzwa nabantu asebelethe eminye imikhuba yabo bevela kwezinye isigodlo bezeyibetha koBulawayo into lezo ungazinanzela into ngemakethi koBulawayo laphana kwakunganjani kulabantu abafakwa laphana for political reason bevele kwezinye isigaba beletha imikhuba yabo engalunganga ikubona uBulawayo ungakhayela ku-CPT laphana kasakhangeleki lathi sine mizamo ethile sekuthi siyabuta senze kodwa yathola abantu ayajikela khonaphana andiyeba so sikezathi-ke sizazama ukuthi kathesi-ke njengoba sesilamanye ama-candidates alo naleli bandla elibusayo akwani ukuba yi-5 sixhumane lawo sincedisane ngoba yibo abantu abangakwanisa ukusigoqelela abantu baza laba abanye abakhona phana sibona nje kuyinto nje engasincedisa ngoba labo they are very cooperative nxa sikhuluma sixoxisa lawo wona labo amanye ama-candidates-ke asijoyinayo ebandla elibusayo
lo ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ukhansela ka ward 9 koBulawayo obexoxa icingweni lo ntungameli inkomo we studio 7 okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
mbingelele enkundleni ngintilitshona njani basakazi hayi basakazi isimanga esilaso nansi kubonakala uChabangu efuna ukubaleka lekhanda likaChamisa umbuzo okhona yikuthi kati uChabangu wakhanyakale efuna ukusebenzisa ikhanda likaChamisa engasebenzise lakhe ngoba layo le party yakhe ebizwa kuthiwa yi-CCC kodwa uzwakala ingathi ufuna le kaChamisa ngoba ekaChamisa sesikhuluma iqiniso ama-supporters ilawo amaningi futhi kakhulu yikho libona nje uChabangu ezama ukusebenzisa ikhanda likaChamisa ukuthi edle lapho ongasebenzanga khona cabanga ukuthi elakho ikhanda likhulu kakhulu uma engalifaka laphana lingamsebenzela elakho ikhanda kunokuthi ebelokhu elwisana lekhanda likaChamisa elokhu efuna ikhanda likaChamisa uyambona impela konke okwenzayo ukuthi uzama ukudiliza kodwa-ke hhayi umbuzo yikuthi-ke Chabangu uhambe ezidlela imali yabantu owayithathayo bisela imali yabantu le owayidlayo bisela imali yezano le owayidlayo ngoba lokho okwenzayo ngelinye ilanga lapho kuzadubuka khona kuzokuchiya mpela umangele Chabangu
siyabonga amazimbabwe amahle sithemba lingene kahle eminyakeni omutsha ka-2024 siyabonga sithemba ukuthi soqhubeka inkosi sigcinile njalo sibonisana sinikezana imibono ngekusaselitsha lezimbabwe siyabonga basakazi bethu Studio 7 masinga lapho koBulawayo iphumule emadonkeni
hawu mbingelela kakhulu ngentokozo nangenjabulo Studio 7 lina elisihambela phambili ngokusethulela izindaba ngihlale nje phezu kodaba ngaphandle kokudlalisa isikhathi ngithi mina ngithanda ukubingelela bonke abayizihlobo kunye nabangani kundawana zonke zamagumbi amane omhlaba ngokushiyashiyana kwazo ngisho nabanye abaseHarare abanye abaseSouth Africa abanye abaseZimbabwe ngibingelela abafowethu odadewethu kunye labomama ngithi hayi bakithi inkosi siyayibonga ngokubana sesesafinyelela usuku lwanamhlanje lokubana samukele uncibijane singabaphilile kungasenani bekhona-ke abanye kuyikuba sike sathi ukulahlekelana labo nabanye abangazange baphatheka kahle ngawo nalo nyaka esiwugqibayo kumanje kodwa bese ngithi-ke mina hayi sibonge khona lokhu ukuthi sasekhona esiphefumulayo ngakho-ke ngithi hayi siyabonga ma-Studio 7 amahle asisethule izindaba ngiqhubeke senza njalo King Moyin wakwandlovu
Studio 7 njani mbingelele wonke abasakazi bethu lapho ku-Studio 7 sithi ngithanda mini ngiyaphila kodwa kwindawo zonke zomhlaba ngabe niyaphila khona ngapha e-America liphile kubo-Dubai liphile kubo-Zimbabwe liphile ngapha e-South Africa nabo-South Botswana ngiyababingelela igama ngophaqhuma uphethe lapha ekwite empandeni kwesikasigola isigaba ngiyaphila ngithi ngiyababingelela bonke mingelela umama wakwami ekhaya laphana ncholotsho ngiyababingelela bonke abafowethu abasemazweni ngithi ngizithandani nonke nibeninakumusha.
Studio 7 siyabonga baphathi behlelo, siyabonga kakhulu, sigqike umnyaka omusha, philile umndeni osigcinile. Noma bakhona abantu abanjengochabango abangafuni izinto ziphumelele, kodwa siyacela lo mnyaka omusha umndeni asinike amandla. Konke abakwenzayo kubi, abantu bayabumba bona bayadiliza. Umlimi esinike amandla ukuthi siphumelele, lathi sifuna nje ilizwe lakithi liphumelele, liqale kutsha, siqale umnyaka omusha yonke into ibe ntsha. Siyabonga kakhulu Studio 7 labaphathi behlelo, sibonga bonke abantu abafike lo mnyaka siphila, abanye abawufikanga lo mnyaka. Siyabonga kakhulu futhi phambili ngohlelo lwenu lokubambana, abantu babambane lapho bakhona, balwe belwela into eyodwa, khiphizano kuphele eZimbabwe. Into esiyikhangelele esifuna ukuyilungisa leyo, ukuthi sonke amaphathi wonke abambane khiphizano. Siyabonga kuphela umlimi asinika amandla, singaphela umoya. Siyabonga
Studio 7 basakazi wethu abahle kakhulu, siyalibingelela. Ngisithi ngathi lingangena kakuhle nyaka nomtsha, nathi siyanxusa ukuthi uNkulunkulu asikhokelele nalapha abantu bajabula khona, izizalwane zonke zaseZimbabwe sijabule, kodwa sibuye sizigade, sizilimite, singene eminyakeni omtsha siphilile, siqale iziqalo ezintsha ngokwentando kaNkulunkulu. Ngiyabonga amazwi kaNcube lo obekhuluma kuStudio 7, amazwi akhe mahle kakhulu, amazwi akhe ayakha.
Sanibonani bathwakaza bahle, yayi siyabezwa omalakhe inkomo lapha babekhuluma ngendlela abakhuluma ngayo, bathi bona abekubona bacindezela amalungelo abantu, futhi bona abaphuli ilungelo lomuntu. Yebo siyakuzwa baba umalakhe inkomo, uyakhuluma kusho ukuthi thina njengamanje sesizocela ukuthi Studio 7 akakhulume nominister wamaphoyisa uPaul Nyathi, akachaze imithetho esetshenziswayo kuconstitution, ngoba lokho esikubonayo abantu mabe yokhankasa sokuvele kufika amaphoyisa babachithiza babadudula kuthiwa abekho emthethweni kanjani, ngoba i-permission letter bazoba bayitholile bahamba nge-permission letter, kodwa kumane kufike nje amaphoyisa abachithize bathi abafuna lobo. So angithi amaphoyisa wona kumele eze laphana azolinda udlakela mali uzoqala, hayi ukuthi bavele bafike basuse abantu bathi alikho emthethweni. Yinto lena le elwisa abantu futhi elwela ngamabandla aphikisayo, ngoba akulona ilungelo lokuthi amapolisa afike ahlukumeze abantu. So sicela yena uPaul Nyathi lo mkhulu wamapolisa boStudio 7 ukuthi nikhulume naye, sizwele ngendlebe zethu ukuthi kanti imithetho yakhe yena ihamba njani, ngoba siyakubona phela kuyenzeka, kodwa abebandla eliphikisayo elibusayo bathi bona akusibona into zamapolisa lezo. So sicela lo ubaba lo akakhulume lapha kuStudio 7, silalele.
Africa man, kyabonga Studio 7 indaba zonke isikhathi, iNkosi ikuhosise ngomnyaka omutsha, niqhubekele sinenze izindaba ezimnandi. Ngingelela bonke abangazikhethi ngegama leNkosi iPhilane libusiseke. Nengane zami uhle beNkosi Khumalo, intombi zinhle Khumalo, intombi futhi Khumalo, noDumelo Khumalo, ngiyalibusisa ngegama leNkosi yethu Jesu.
Talibonani Studio 7, ngingelela abasakazi bonke Studio 7 ndabalaleli TTF unyaka omutsha. Ngibingelele logogo wami khona lelibhali ngwalongwalo kwancipha umpholisa, ngisithi njani gogo wami lapho ungene njani unyaka omutsha, labana bami bonke lapho. Hhayi siyabonga
Studio 7 siyabonga balaleli abahle, basakazi abahle nabalaleli. Okokuqala, kanti icala leli legogo rawunde lizothoniswa kanjani ekubeni beyenzinto baphinde abelijaji, ayiphume ezandleni zezinduna lomnango wakho, ayiphume iye kwabazimele bakithi. Bantu bakithi, okwesibili, gqugquzelani ukuthi sizimele bantu bakithi, kuyekela nento zami.
Okunye bakithi, bantu bakithi, sicela nisikhuzele umalakhe inkomo. Unkomo nimkhuzenini impela, aziphathe kahle, engaziphathi kabi. Izanu le kade baginya abantu sibhekile, umalakhe inkomo limkhuze kakhulu. kakhulu bantu Studio 7. Ngimtshela ukuthi unyathi uthekhuzeka umkhaya wakhe. Umkhaya wami ngempela usuke phela phuzi kakhuze uMalaki engajabuli azadlulise. Yeah, engajabuli azadlulise. Siyakwazi ukuthi uyathola konke uyasuthi. Kodwa izano kade ibasebenzisa abantu, bayisebenzisa okwechaphisi, okwechingama ngesindebele. Ikuhlafu ngicede kulahlelele uzosola Malaki Nkomo. Siyakuzwa masimamela Studio 7 uthi izinto ziright eZimbabwe, yonke into iright. Ayikho into iright Malaki, ke uqamba amanga yekela ukudlala ngabantu wena. Uhola imali ezano udle lokho okudlayo, ungakhuluma amanga. Izinto ziyabhede eZimbabwe le. Okhulumayo unyati again ngise South Africa just because uthola lokho ongamasento okutholayo Malaki Nkomo. Cela nimdlulise le nto le. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi labalaleli bakithi, siyabonga ngelisenzela khona, kodwa siyacela ukubana kelisifakele lisichasisele sizwisise kuhle. Sizama ukulendelela indaba le ephethwe yiSADC lapho lithela thola amaqinisa. Cela libe lisichathekela ngoba asizwa kuhle, asizwisisi, njalo sicina sesizwa amanga lamaqiniso. Thina siloyisa ukuthi iSADC ayikhokheli ukuthi kwenzi ama-elections amatsha eZimbabwe. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga lawo-ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, ele-Israel lithi selizasusa amanye amabutho alo esabelweni seGaza, kodwa impi iqhubeke ngokuhlasela amabutho eHamas ngezinye indlela. Leli lizwe langenisa amasotsha amatsha azinkulungwane ezingamakhulu amachume amathathu 300,000 ukuze kuze kuqhamuke impi le. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Yeah, I think mina iAmerica ingadecide and njengoba sisiya kukhetho lukamongameli, uzobona ukuthi kuzoya ngokuthi abantu ama-citizens aweAmerica afila kanjani nempilo, ngoba i-Israel yona yodwa ingela support from iAmerica. Angiboni ukuthi ingakhona ukuthi iqhubeke ngale hampi leya, ngoba international umhlaba wonke jikelele sekule condemnation enkulu esiyibonayo. Abantu abaningi besithi hayi cha, lokhu okwenziwa yi-Israel sekuyi-genocide. And I think ukuthi for i-America, for uJoe Biden ukuthi abonakale elokhu encedisana lo Netanyahu ngokubaprovida izikhali lezimali ukuthi baqhubeke ngale mpi, I think sizobona eqala lose support. And ngabona ukuthi usezoluza support engamluzisa ukhetho. Ngibona ungathi mina uBiden uzoshehlela. Sizwile vele elokhethi ku-Israel kumele batshintshe indlela abalwisana ngayo le Hamas, bayekele into yabo leyo ukuphomba ukubhomba all over bebulala lama innocent civilians, ukuthi mabazame ukuthi babe more strategic kule mpi, bathagethe ama-terrorists e-Hamas bengabulali izakhamuzi ezingenacala.
Ubona ngani udaba lwempi yonale e-Israel le-Hamas luzaba lomthelela na kukhetho lona lo esilukhangeleleyo kulona lo mnyaka?
Yeah, definitely kakhulu, ngoba sibone abantu abaningi bekhankasa bedemonstrator emadolobheni amaningi la e-America. Abaningi bakhona besupporta ukungabulawa kwabantu base-Palestine. So silabantu abaningi abathi bona Joe Biden sakuvotela thina, sengisho abantu abalapha e-America abaphuma emazweni ase-Middle East khona ngale kubo-Palestine, bathi but Biden sakuvotela, kodwa le nto osuyenza uvumela uNetanyahu ukuthi abulala abantu bethu, angeke sisakuvotela. And then on the other hand, sibona futhi abaningi abakhankasayo on the side ye-Israel besithi Israel ilelungelo lokuthi izidefende ma kuwukuthi i-attackiwe njengalokho esabona kusenzakala. So yes, impi le yase-Israel leGaza ile izo-influensa kakhulu ukuthi abantu bala e-America bavota kanjani kukhetho oluzayo.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona pha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umnyaka uqala abanye bezibuza ukuba umnyaka esiwusungule kuyona le iviki uzaba ulobubelo na kwezombusazwe. Icele lebandla le-MRP ebelifuna ukutshengisela lamuhla phezu kodaba lokukhwezwa kwama-passport lincitshwa imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.